akukaphumegcina kukacaca ukuthi abantu izanikwa njani le injection besikhangele ukuthi uhulumende kwalesi sikhathi bekufanele aphume lohlelo olicacileyo lokuthi i-injection le izanikwa njani kumbe izanikwa ngama-districts kumbe izanikwa ngama-province kucace lokuthi izabe ihlatshelwa kuwapha ama-centers kucace kodwa kwakhathesi akukaphumi khona ngokunjalo-ke njengoba sazi ukuthi ezimbabwe sibalo sipho lokuthi kulabanye abantu abasuka baphathwe ngcono kulabanye abantu basuka bangathi bayesaba ukuthi ayizathi sibuyile bese kusiba le nketa abathabi yokuthi kuqalwe ngokunikwa abanye ikakhulu bona abalenhlanhla yokuthi bona bakuhulumende labona ababangathi bayaziyo ukuthi bona ngabe-ruling party ye-ZANU PF phose yibo abangaqala so besifisa ukuthi into le ngayenziwa kungeniswe bonke abantu ama-stakeholders athiyeneyo kuvunyelwa ukuthi kuzaphathwa njani kodwa sikhuluma kanje kathesi nxakuthi uyabuya ngeviki ezayo kuze kufike lesi khathi kungakacaci ukuthi injection izanikwa njani abantu because okuluhlupho so-ke khonokho abantu bazibuza imibuzo ukuthi aluba sibili uhulumende kathesi uyatshengisa ukuba ngumuntu ngoba impilo ngeyabantu bonke asiyo abantu abe-ZANU PF bodwa kodwa ngeyabantu bonke kufanele injection ingabuywa inikwe abantu bonke abantu bahlatshwe ngendlela eqondileyo kungabi lokukhethana kule indaba yokuthi abantu banikwe lo umuthi
selike lezwa na ukuthi i-Jackson le ingafika ngobani abazaqala ukuthi bahlatshwe
well thina njengezakhamizi okwale injection okufanele ihlatshwe abantu lathi siyizwe enyuzini sizwele amanyuziphepheni lakubo-social media kodwa eqinisweni asikatholi uhlelo olucacayo ukuthi iprogram yakhona izahanyiswa njani asikezwa futhi lokuthi abantu abazaqala ukuthi banikwe le injection ngobani kodwa-ke besifisa ukuthi aluba kuyananzelelwa nguhulumende labona abazaba yingxenye kule ukuthi ngasikhuluma kane kade singaso kufakiwe iqula labantu esingathi yi-committee ezempilakahle ngenisa lathi izakhamizi lamanye ama-stakeholders nje wonke ukuthi kube le ndlela yokuncedisana ukuthi i-injection le ngayikuyo ukuthi wonke umuntu ayifinyelele lokuthi kungabi lokukhonana phakathi kwabanye abantu khonokho bekuzancedisa njalo phela sinanzele ukuthi kulama-district atshiyeneyo kulama-province atshiyeneyo konke lokho kukacaci ukuthi kambe i-injection ingabe izanikwa njani ngoba ngabe ngunikwa nje kungaqedakali kuzenzisa abanye abantu babe lobunzima bokuthi bayithole so kuyisifiso sethu njengezakhamizi ukuthi sifuna ukuthi nxa le injection ingabuya kube segcekeni ukuthi izanikwa njani abantu kukhulumiswane labo kube lamacebo afakwayo abambekayo ukwenzela ukuthi nxa isibuyile kungabi lokuthi abanye sebesele phandle kumbe abanye sebetholile so-ke sikhangele sonke sivule amehlo le ndlela ukuthi sibone kuzahamba kanjani kodwa njalo sina njengezakhamizi zimisele ukuthi hhayi singabona ungathi akuhambi kuhle asoze sithule sizakufaka kube segcekeni ukuthi hhayi shindlela okwenziwa ngayo le okuphathwa ngayo le injection inikwa abantu ayisikho ukwenzela ukuthi masinya ngawulezigwenqa kulungisiswe masinya.